Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 25 mfufu 2016 ngu Chris Gande.
Wakhanya okade engumkhulu wawo amapolisa lawo aseparlament esitshela ukuthi hayi namuhla bonke amapolisa esiwabona begcwele lapha ngaseparlament balandi ukuzosebenza thina, so vele kabangike basivumela ukuthi singene.
Lokho ngakunye okusendabeni zethu. Okunye njalo, icala lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef elethethwa umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo belusemthethwandaba weHigh Court eHarare lamhlanje. Umongameli Jacob Zuma okwele South Africa uza kwethekelela eleZimbabwe ngeviki ezayo. Amapolisa avimba abantu abakade befuna ukungena idale lephalamende betshengisa usekelo lukamnumzana Themba Mliswa osandanqoba kukhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Icala lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef eletheswa umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo belisemthethwandaba weHigh Court eHarare lamhla, kodwa ladluliselwa phambili kumhla ka-28 kuyona le inyanga kamfufu. Umoyo wamangalelwa ngumnumzana Hardlife Mudzingwa, ilunga lomkhankaso wethajamu kasesijikile. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba igqwetha elimela umdzingwa kulolu daba umnumzana Simon Mubhindu ethe lokhu kudluliselwa phambili kuza ngemva kwesicelo sakhe sokuba aphiwe isikhathi sokuyafunda lokho kwethulwe ngamagqwetha kamoyo ezivikela esithi waphuza ukuyithola linotice. Udaba lwemali yeZimdef lukhulunywe ngalo lakuripoti kamabhalane obona ngendleko zikahulumende u-Auditor General kunsukwana ezedlule. Lolu daba luthethwa emahofisini kaJustice Lois Mathanda Moyo. Umdzingwa ufuna umthethwandaba uthonise umoyo owavuma ukuthi wachaphaza imali ezinkulungwane ezingamakhulu amane 400,000, kodwa yena uthi wasebenzisa imali ukuthuthukisa isigaba secholocho ngokuthenga amabhayisikili kunye lenye impahla.
Siyabonga Mavis Gama. Umongameli Jacob Zuma wakele South Africa ukhangelelwe ukwethekelela eZimbabwe ngeviki ezayo ezogqiba inkulumo zokwenza amabhizimusi azenza lo mongameli Mugabe kunyanga ezedluleyo. Isikhulumeli sesigodlo someli weSouth Africa eZimbabwe unkosikazi Linda Maso wethule umbiko othi uZuma uzafika eZimbabwe mhla ka-2 ngenyanga ezayo, kodwa iziphathamandla zikahulumende walelo lwizwe zizakhokhela ziye eZimbabwe ngamalanga amalutshwana uZuma engakayi. Ugatsha lomanyano wamazwe omhlaba United Nations olubona ngezokulima olwe Food and Agricultural Organization lumanyene lohulumende weZimbabwe seluqale uhlelo lokwaba inhlanyelo zamabele kunye lamadlelo ezifuyo kubalimi abangomama lemizi eyondliwa ngabantwana emaphandleni belungiselela umnyaka wokulima oqala ngomfufu 2016 kusiya kumabasa 2007 ngemizamo yokwehlisa indlala ebibangelwa liyezi le-El Nino. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso ye-FAO ithole imali yokunceda abalimi abangomama lemizi ekhokhelwa ngabantwana eyizigidi ezintathu esuka e-USAID le-Italian Agency for Development Cooperation. Imbiko le iphume kumhlangano oqhutshwe kobulawayo e-Rainbow Hotel lapho ugatsha lukahulumeni lukahulumende olubona ngezilimo lezifuyo abaphume lamasu okutholisa inhlanyelo lokudla kwezifuyo ngobunono obuqotho. IZimbabwe ibhekane lendlala enkulu kulandela ukungani kahle kwezulu njalo kubikwa indlala le ifana leyenzakala kuminyaka emithathu lanhlanu edlule. Abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye babhekane lendlala njalo inani leli lilakho ukukhuphuka lisiya kuzigidi ezedlula ezine kungxenye yakuqala ka-2017. Ekhuluma le-Studio 7 ngemva kwalomhlangano, ingcwethi ekhokhela ezokulima kugatsha lukahulumende olwe-Agritex, uMnumzana Dumisani Mbikwanyoni ukaze kabazi inani lenhlanyelo ezatholiswa abalimi eyendumba kunye lophoko esiqintini secholocho. Abalimi bazaphiwa njalo ukudla kwenkomo ngentengo ephansi. Ngesizwe imbono kaNyoni.
Uhlelo lolubeke lukhangelele esigabeni seMathebelele North, isiqinti secholojo esizaphathiseka ngenhlanyelo yamabele engaba yi-6 tons fakwe emgodleni yama-5 kg.
Okhokhela inhlanganiso ye-Agritex ezansi eMandebeleni, uMnumzana Judia Ncube, laye uchaze kabanzi ngohlelo lokutholisa inhlanyelo lokudla kwenkomo ethi izakhamizi zilinde izisebenzi zikahulumende zizabanceda ekubatholiseni usizo.
Okuqakathekileyo ukuthi kukhangelwe ukuthi lolu sizo lwenelise ukuthi luncedise ikakhulu imizi ephethwe ngomama leminye njengoba sikwazi enye kulabantwana.
Obona ngezifuyo ezansi eMandebeleni, uNkosikazi Simangaliphi Ngwabi uchaze ukuba uhlelo lwe-FAO luncede kakhulu esigabeni sakhe ngoba inani lezifuyo ezifileyo ngokuswela amadlelo liphansi uma kuqathaniswa lomnyaka odluleyo.
Lo nyaka kusukisela ngoJuni kuzefika lesi sikhathi u-Okthoba yenale, inkomo esezifile eMath South zingu-425. Siyabonga kakhulu uhlelo lolu isalulethelwa yi-FAO.
Amadlelo enkomo asechile ngoba izulu alinanga kahle njalo inkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 zifile kusukela ngozibandlela kuzefika umfumfu. Ngaphansi kwalolu uhlelo, iziqinti ezibalisa iBulilima, iCholocho, iGwanda, iNsiza leUmzingwane zikhangelele ukuthola usizo lwe-$2 million izigidi ezimbili zamadola, kuthi iChivi, iMwenezi, iMberengwa leZwishabane zizathola usizo ngaphansi kwesikhwama sikahulumende wakwele Italy esesigidi esisodwa samadola. Imuli ezifika inkulungwane ezilithumi zikhangelele ukuthola usizo kuziqinti eziyisithoba munwe munye. Inhlanyelo ebalisa inyawuthi esisindo sama-kg amahlanu, i-5 kgs, izabiza amadola amathathu, kuthi indumba eyisisindo sama-kg amabili lengxenye i-2.5 kg izabiza idola elilodwa. Kuthi inkomo ezimbili zizatholiswa ukudla okuyisisindo sama-kg esedlula amakhulu amathathu, i-360 kg yokudla ngemuli ngemuli. Ukudla kwezifuyo okuyisisindo sama-kg alikhulu lengxenye, i-50 kgs, kuzabiza amadola ayisithupha. Imali ezahlawulwa ngabazathola usizo enhlanyelo lokudla kwenkomo iya kusikhwama sesiqinti esikhokhelwa yi-Agricultural Development Association ekuthuthukiseni iziqinti kwezokulima lezifuyo. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Langa nje ukubhidlika komnotho sokuthiya abasakhulayo abaningi bengelamisebenzi elizweni bakhona abaphumelelayo kakhulu ngokuziphandela kwezamabhizimusi la kunhlelo zentuduko. Abasakhulayo laba bagoqela umqondisi wenkampani yeMazibisa Incorporated, uMnumzana Nkosana Mazibisa, yena othi abasakhulayo kumele bavule ubuchopho badinge amacebo okuziphilisa njalo bazinikele kukho konke abakwenzayo. Okuningi asikuzweni kuntungameli Nkomo esipha linqoqo.
bangalahli ithemba abasebenzisa isipho abasiphiwa uNkulunkulu whether isipho sezandla let them utilize it and ikakhulu umuntu angaba committed entweni yakhe abe kulo mbono yikho kuqakathekile then abe sedinga abantu who share the same vision the same commitment they can collectively work together besiya phambili yikho kuqakathekileyo khona kuyana kwenza ukuthi ube le team elama-talent atshiyeneyo so kwenza kube lula ukuthi even seli-approacha whether it's a bank or it's a corporation selile team elama-skills akwanileyo
bakhona abanye abangazibuza mazibisa ukuthi ngilesifiso sibili mhlawumbe sokuqala ibhizimusi njengomazibisa kodwa ngiqala ngaphi
okokuqala ukuthi ibhizimusi ayisoyiyo wonke umuntu ungakwenzela kakhulu empilweni vele abanye badayela ukuqhatshwa abanye badayela ukufundisa badayela ukwakha abanye badayela ukwenza amabhizimusi so owakuqala wokuqala ukwezazi ukuthi kati exactly what is my purpose and my existence emhlabeni ungabakwazi khona ukuthana ukuthi ulandele emhlabeni you flip the other side of it then you'll find the entrepreneurship side of it there is the commercial value to every talent that every person has emhlabeni so from then onwards ungaba le self awareness so hlala phansi usukhangela ku market ukuthi how do you satisfy i human need ngoba i business is not about ukwenza imali ukuthi kuyini abantu abakudingayo awungabanceda empilweni zabo unga-identify a human need then you find the commercial value of it because when you start a business it's not about yourself it's about the end user who's the consumer that they are constantly supplied yikho kuqakathekileyo because we don't start business for ourselves we start business for end users ukuze babekwazi ukuthi they cannot exist without that product oyiqalisileyo that satisfies their human need every day so yikho kuqakathekileyo once we've identified that human need you look at the commercial value of it you create systems that constantly work towards that human need and engage the consumers xa bekunika i-feedback don't be defensive because i-product ngeyabo ayiso yakho
Hello ke ngumnumzana Nkosana Mazibisa usomabhizimusi osakhulayo uxoxe lo ntungameli wenkomo we Studio 7 ekwobulawayo.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole the connection namuhla sixoxa labasakhulayo abaphumeleleyo kwezamabhizimusi la kunhlelo zentuthuko lanxa nje umumo ungamanga kuhle elizweni. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asidibaneni kuhlelo The Connection namuhla lilami untungameli Nkomo lomunye wami uChiwoniso Jani.
Amalunga edalela eParliamente avela kumabandla wonke asedaleleli amanyene lamhlanje ngemva kokuba obephethe isikhundla sikaSomlomo uNkosikazi Mabel Chinomona evimbe umnumzana Justice Mayor waJajena ukuthi ethule impumela yekomiti eyacubungula okwenzakala kuzabelo zamashares awezimunya Marange Community Trust shares. Kucatshangelwa ukuthi kwaba lobusela kuzabelo lezi kumali emigodi yamadayimani eMarange. Kolunye udaba olufanayo amapholisa avimbe abantu abakade befuna ukungena edalela eParliamente betshengisa usekelo lukamnumzana Themba Mliswa osandanqoba kukhetho. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Umliswa umangalisa abanengi kade bengakukhangelelanga ukuthi uzanqoba ngoba amabandla aphikisayo ahlala esithi ukhetho luyaqilibezelwa. Amapholisa abehlomile abenyakazela phandle kwedale kusobala ukuba aze ngemota ezimbalwa okubalisa eyohlobo lwelori enkulu. Bekule mota ezimbili ezithwala amanzi ababayo asetshenziswa uthela uZulu otshengiselayo. Omunye walabo abavinjiweyo kungumnumzana Charles Nyoni ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu lobukhokheli obuqotho. UNyoni ulandisa phezulu ukwenzakale lamhle kuseni lapho yena labanye bakhe beye edale lephalamende ukuyabhalisa amagama abo ukuze bavunyelwe ukungena njengokuthiwa ngumthetho.
Wakhanya okade engumkhulu wawo amapholisa lawa asephalamende esitshela ukuthi hayi namuhla bonke amapholisa esiwabona begcwele lapha ngasephalamende balandi ukuzosebenza thina, so vele kabangeke basivumela ukuthi singene. Sasesikhanya nje sisehlileke ukungena ephalamende ukuthi lathi siye phathitheka kulowo mdlalo okade ukhona namuhla ephalamende okade uhlanganisela ukungena ehofisini kukaThemba Mlisa lo owawinama-elections kumpelaviki edlulileyo, kanye le iripoti adifakwa namuhla ngama-youth akochiyathwa ama-findings abawatholayo mayelana ngokutshontshwa kwemali zamadayimandi echiyathwa.
Ukusole kakhulu lokhu kwenza kwamapholisa unyoni.
Lokhu kusitshengisa nje into ezimbalwa mayelana nohulumende kaRobert Mugabe ukuthi okokuqala uzimisele ukuya esiya phambili ngokuvalela abantwana beZimbabwe ukuthi bakhulume intando yabo izwakale. Okwesibili, kuya kusitshengisa ukuthi uhulumende kaMugabe lo uzimisele futhi ukuthi abantwana beZimbabwe vele bengabi lalutho abalwaziyo mayelana ngalokhu okwenzakalayo kuleyo Zimbabwe, bebe besiya phambili ngokutshontsha izimali kanye lokwenza lokhu abakwenzayo esingathi yi-corruption. Kalali lentando abantwana beZimbabwe, kalani nokulandela i-constitution yabantwana beZimbabwe. Yena vele uzimisele ukuthi aye phambili etshontsha nje intando yakhe.
Unyoni uthi besingekho isizathu sokuba amapholisa aze ngaleyo ndlela ukuze abavimba, bona belandela okusisekelo sombuso njalo kulilungelo labo ukungena edale.
Ngibakhanyele nje amapholisa akade befika nje ku-almost 200, ubusubangala ukuthi 200 amapholisa le-support unit le-right ilethelwane, okutshengisela ukuthi kayitholakalanga lapha ku-central ukuthi abanye amapholisa bamathethe kwamanye nje ama-branch amapholisa. Imali abayisebenzise le-fuel yokubaletha khonapha bebalethelani, befuna ukuthi uZulu ayenzini esabe nje ukubuya kuparlamenti.
Lanxa abalitshumi lambili laba bevinjiwe, kodwa ezinye izizalwane zivunyelwe ukungena. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM, lawe shortwave 4930 6065 laku 15460 kilohertz. Ku-Live Talk lamuhla kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa labasakhulayo abaphumelela kwezamabhizimusi achiyeneyo. Lithini ngalokho? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kulaba abengekho eZimbabwe lilakho kuya ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngeleMelika. Kukhetho lokudinga umongameli weleMelika, amadolobho aphathwa ngokuthiyeneyo. Kunsuku ezilutshwana ezisezisele ukuthi luqutshwe lolo khetho, abancintisayo sebehanqe amadolobho amalutshwana aziwa ngokuba yiwo abangela ukuthi banqobe kukhetho ama-battleground states. Siphethe indaba zakwamanye amazwe ngeKenya. Amalwa ecatsha awesimuslim adlulise amalawulo awenhlanganiso ye-Al-Shabaab ahlasele idolobho leMandera, abulala abantu abalitshumi lambili amakholo lwesiKristu. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Inhlanganiso ehlolisisa indlala lokunye okuhlupha uZulu eZimbabwe Vulnerability Assessment ithi abantu abedlula isilinganiso esingamachumi ayisichiyagalombili ekhulwini i-81% sebephila ngokuthengisa impahla kwenzela ukuthenga ukudla. Iphephandaba le-The Herald libika ukuthi inhlanganiso le ithi abanye abantu sebethengisa lezifuyo ngemali ephansi lokukweleta imali kuzihlobo labangane ukwenzela ukuthengela imuli ukudla njalo lokubhadalela imali yemfundo yabantwana. Lokhu kwethulwe yiZimvac ngesikhathi eZimbabwe lisithi umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka ngesilinganiso phose sokuhlanu ekhulwini ngomnyaka ozayo loba nje inhlanganiso ekweleta amazwe imali ye-IMF isithi umnotho weZimbabwe uzancipha okumangalisayo. Abameli izakhamizi endaweni eziningi zelizwe bathi okwamanje uZulu sephila ngokukweleta ukudla lemali. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube Studio 7 uxoxele unkosikazi Mpokiseng Sibanda omele isigaba semalindi kukhansili yenkayi.
Imali thina emakhaya indlela esiphila ngayo ukuthi ukwelede ehlobeni loba ukwelede kumakhelwane loba uthengisa imbida loba imthanyelo nje okutholileyo loba imisebenzi yezandla esikwenzayo. Kodwa kwakathesi yena le misebenzi yezandla labomthanyelo okunye wokuthengisa akusathengiseki ngoba uzathengisela bani, imali yona iyovela ingekho ezandleni zabantu kwathesi. Sesikhuluma nje into ekhona kwathesi ukuthi sesisebenzise ukuthi ungangeboleka imali yakho sikhulumisane ngendlela engakubhadala ngayo kumbe ngikubhadale ngenkukhu kumbe ngokunye lobo kudleke yaba ngiphethe ezandleni zami ngoba imali khethi kasilayo ezandleni zethu.
So nxa abantu sebephila ngokukweleda-ke isikweleda sangikhona isigcina sisanda okunganani?
Impilo yabantu isinzima kakhulu, izikweleda esinazo siye sileka ukuzibhadala njalo kwenza ungabe usathembeka. Lokhu kungumuntu okade uthembekile empilweni yakho sungani umuntu ongenelisi ukubhadala isikweleda ngoba imali vele khethi ayikho ezandleni zabantu and izikweleda zethu zinkulu okunye okumangalisayo. Ugcina ukusuyinhlekisa usungumuntu ovele ongakwanisi ukuthi ungaphila ungani awusahleli impilo yakho.
Ye, so asithi-ke usule sikwelede nje khonapho-ke pho-ke isikwelede olaso seleso uzagcina ubhadala sokutheni masibandla?
Ubhadala kwakhona ongakwenza njengomuntu nxa uthanda ukuthi uthembeke. So kumele likhulumisane nomuntu okwelede kuye ukuthi yena wenelisa kukuphi, uyifisa umbhadale ngembuzi or ngenkukhu or ngenkomo kusiya ngesikwelede sakho ngoba izikwelede sinazo ziningi okunye okumangalisayo njalo zikhulile. Ngingakutshela kathesi ezesikolo sinezikwelede ezisabekayo ezabantwana besikolo kodwa indlela esesizabhadala ngayo vele ukuze ubhadale sinxa unesifiso sokubhadala ungumuntu othembekileyo so kumele uphiphe isifuyo uyebhadala. Kodwa wena ukuthi i-change yakho omele uyithole uzayithola njani? So kuza kuba nzima. So kumele imali leyani ihlale esikolo ikhangelele iindleko zonke zesikolo amabhuku obani bani ngoba yena i-change vele abasoze bakunike. La isikolo ukuthi into lena abaze bayithengise kuzabathathela isikhathi ngoba vele akusela ndlela yokuphila. Impilo yethu siphile sicinile ezilonge ihulumende yethu vele iyena le-ZANU PF.
Ye, izimbazo-ke abantu abathathi kulokhu kuthiwa izimbazo kumbe kuthiwa kuyini?
Izimbazo zikhona baba ngoba abanye siku-iGet. I-iGet besitshaya izimali zethu kusavuma besitshaya izimali zethu. Imali zethu lezana siyazibolekisa ziyazala. Izimbazo zenzana bakhona ababolekayo esebolekile njalo ayehluleka ukuthi abhadale. Ucina sengumuntu lona ukuthi sivumelane ukuthi asiphe isifuyo sakhe sihambelana nemali yethu. Loba kade engakhangelela khona oko kodwa sokumfosa ngoba kalalindele ukuthi angambhadala ngayiphi indlela. Indlela angambhadala ngayo sokuyisifuyo sakhe loba uyafuna loba akafuni kodwa sekumele enze ngayo naleyo ndlela.
Khonokho-ke akubhidlizi imuli yini?
Imuli iyabhidlika baba ngoba kathi sande yona ukuthi into kade ukhangelela ukuthi abantu abakho ekusasa yabo bazabe bekhangelele kuleso sifuyo kodwa ususithatha ngendlela yokuthi la uzama ukuthi ube nobudlelwano obuhle nabantu ungabi ngumuntu lona ohamba usithi abantu sedlula bathi lo kancedwa ngoba kabhadali. Uyabe usuzama ubudlelwano bakho ukuthi bube buhle ebantwini kodwa usokubulela i-future.
Alo ke ngonkosikazi Mpokiseng Sibanda omele isiqindi semalindi kukhansili yenkayi obexoxa le Studio 7. UGibbs Dube uphinde waxoxa lomnumzana Nkulumani Masuku umntana enduna esanda bhubha eMatobo esabelweni seMathepeleland South. UMasuku uthi uhulumende unceda abanye abantu abaswela ukudla emaphandleni.
Ngaba liqinisi ukuthi baphila bangabe bephila ngezikweleti but bayabe kweletani bekweletana kubani?
Ye, ukhanya ngazani? Yehe, wena ngokubona kwakho khonapho abantu baphila njani nxa kungela kudla umuntu uthenga ngani njalo ukuthola kubani kudle
uma kuyikuthi ngumuntu olemali uyahamba uyathatha ilokhu ze-ATM card yakhe ayethengile ngayo although i-cash ayikho but ukudla as long as le mali yathatha i-card lakhe lethenga kuyavumeleka ukuthi uthenge ikhadi
nxa sokubuya-ke ukuphila nsuku zonke bakhona phela abampofu okuthi vele umuntu kalale ikhadi lelo okhuluma ngalo so umuntu uphila njani kulezi nsuku nxa kunjalo
bakhona ye abampofu kodwa uyathola ukuthi emulini yonke awusoze kusweleke omunye umuntu ongaba lisanda ancedise lapha lalapha ngoba impilo yakhona ivele izima kodwa abantu bayancediseka lapha lalapha lo hulumente aphinde ancedise futhi lapha lalapha especially abantu abangala-income bahola every month bathole ukuzo
yes ngathi bonabo abantu abangala mali baphiwa malini wena ngokuzwa kwakho kumbe osowakubonayo khonapho emakhaya
baphiwa mali baphiwa ukudla baphiwa impuphu isitshebo bayazibonela
impuphu yangkhona imenjani baba emazulu
weli ngomuzi uyathola ukuthi abanye bayathola amasaka amabili amanye amathathu sokudiphenda ngokuthi umuzi wakhona mkhulu okunganani ngoba lokhuyana ngokuncedisa njengobana vele into zingamangakuhle imali ishoda so ukuthi bancediseke abantu bangabulawa yindlala elizweni
so nxa sesibona ukuthi-ke phambilini ukuthi kuphele konke lokhu ukuthi abantu baphile ngesikwelede ubona zani ungaba ngcono kwenziwe kuyini ngiyakwazi ukuthi ubaba ube yinduna khonapho wayevele kwenze njani umuntu omdala ukuthi ancede abantu angani bayaswela khonapho
wena abantu ababengani bayaswela waye bacelela kulo hlelo lukahulumende ukuthi akufanelanga esigabeni kube lo muntu ofayo ebulawa yindlala so kungaba la ma-report afikayo umdala yathatha i-report yonaleyo abantu asengathi sebebulawa yindlala ayisekuhlinisa office ukuthi abancedise labo abantu ngokuthi akhona ukuthi engikhulumayo
wawubona lawo kusebenza kakhulu yini khonokho
ya kwakusebenza kwakusebenza ngoba azange kube le report yomuntu okuthi ubulewe yindlala
ye isiphala senkosikeni lokho kusayenziwa yini kumbe vela kusayenziwa
isiphala senkosi siyenziwa but akusekho-effective njengakudala
yindaba masuku
ngibona ngathi abantu sebefuna ukuthi babe reluctant kakhulu yabona I don't know ukuthi kuyini ongabe kusenza njalo abasafuna ukuphathisa kakhulu njengayizolo
alo-ke ngumnumzana Nkulumani Masuku obekuxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 esemaphandleni eMadobo. Wentombi uzanqomanini ingoma kaJayza Maravini isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Icala lokuchaphazwa kwemali yesikhwama seZimdef elethweswa umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ibisemthethandaba lamhlanje eHarare. Umongameli Jacob Zuma okwele South Africa ukhangelele ukwethekelela eZimbabwe ngeviki ezayo. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama uChris Gande lilala.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.